Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 10 kuNcwabakazi 2022 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje umkhokheli webandla le-TRC umnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende kumele alandele umzekeliso weKenya avumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe i-diaspora vote. Ikhansili yakobulawayo isiguqule indlela ebhadalisa ngayo abantu abapaka izimota enzikini yaleli dolobho kulandela ukukhonona kwabahlali. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalemibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapholiseni njalo uthi kabasoze baboche kumbe babuzisiswe ngokuthi bazithola njani lezi zikhali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-TRC umnumzana Nelson Chamisa uthi uhulumende weZimbabwe kumele alandele umzekeliso weKenya avumele izizalwane zakhe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe i-diaspora vote ngesiNgisi. EleKenya lenze lokho kwakuqala kukhetho oluqhutshwe izolo olokudinga umongameli, amalunga ephalamende, amakhansila kanye labo sibalukhulu bezabelo. Loba enkundleni yeTwitter namuhla uChamisa uthe ukuvota kulilungelo elimqoka elimele liphiwe abantu beZimbabwe bonke ngitsho labaphandle kwelizwe. Uchayelele Kenya kanye lekhomishini yezokhetho kulelo lizwe ihlombe ngokuvumela izizalwane zeKenya ukuthi zivote ziphandle kwelizwe njalo ukhuthaze uhulumende wakuleli kanye labeZimbabwe Electoral Commission ukuthi labo benze okufanayo. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seTRC umnumzana Gift Ostalosi siziva.
I-diaspora vote iqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi okokuqala lilungelo labantu bonke baseZimbabwe abangaphezu komnyaka we-18 kubana bevote ke bekhethe uhulumende abamfunayo. Okwesibili, kuqakathekile ngeyokubana i-diaspora yiyo encedisayo indaba emkhonweni weZimbabwe. Angezake lithi nxa kuyimali siyabafuna, nxa sokufanele ukuthi bekhethe uhulumende abamfunayo sithi kabakwanisi ukuvota. Okwesithathu, kusemthethweni we-SADC, le-African Union Protocol on Elections, ukubana ke abantu ke abaselizweni labangaphandle bevunyelwe ukuvota. So yiyo sithi ngama-electoral best practices ngesiNgisi okufanele ke elandelwe.
Kodwa abezanu bathi udubo olukhona ngolokuthi bona bafakelwa izijeziso ngamazwe afana laboMelika leBhilithane ngokunjalo kabenelisi ukuyakhankasa kulawo mazwe.
Hayi, kathesi into eqakathekileyo akufanelanga ukuthi kube indaba yokuthi abavunyelwe ukuyakhankasa noma abanye bayavunyelwa ngenxa yokubana ke abantu baseZimbabwe balelungelo ngamaZimbabweni. Uhulumende ulenkinga lamazwe akhona ngale, hayi khona ke labantu ke beZimbabwe. E-South Africa silama-sanctions ke ngendaba ye-South Africa, so kufanele ukuthi siye abantu be-South Africa bevunyelwe ukuvota, bonke abantu bayavunyelwe kubana be-South Africa. So angeza ke sathi umthetho uyatshintshwa ngendaba yokubana ke uhulumende kulongazwana kwakhe labanye ohulumende ukubana ke sincindezele abantu ilungelo labo lokuvota.
Ngaphandle kokukhuluma nje likhipha ama-statements phezu kodaba lokuthi abaphandle bavote lolu siziba, kukhona yini okunye elikwenzayo?
Yeah, esikwenzayo kakhulu ukuba le engagement ngeke edlule esibhalele ke eSouthern African Development Committee ukubana ke sikhulumisane labo ngendaba ke yama reforms ikakhulu indaba ye diaspora vote ekuyilo ilungelo lokuqala esikhangele ukubana finally protectwe njalo silungisise kuma reforms. Okwesibili sibhalele Addis Ababa eEthiopia ku African Union ukubana ke silungisise indaba yokubana ke kube lama reforms ikakhulu ilungelo ke labantu base diaspora ukubana be vote. Lokhu sikwenza ikho ke kathi finally sekuma meeting esawayenza singaphiwa ke amathuba yi secretariat esilungisene layo ukubana ke sibonane labe SADC labe African Union ngendaba yokubana ke kube lalawa ama reforms ngenxa yokubana kithi sibone qhakathekile ukubana ke bekhona kwana ukhetho ke longabi contested okugcina njalo ke si engage ke lamanye ama partners kwele Zimbabwe ngenxa yokubana ekugcineni kwakho konke thina njengama Zimbabweans salilungelo sokubana ke sisebenze sokusemthethweni okuhlanganisela ukutshengisela ke ukubana kube lokhetho ke olupheleleyo eZimbabwe.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Triple C. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi ukuze abeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavunyelwe ukuvota kumele amazwe afana leMelika leBhilithane esule izijeziso azethesa amalunga ezanu PF ukuze enelise ukuyakhankasa kulawo mazwe.
Umumo wokuthiya leZimbabwe uthiyeni kakhulu. Kuzamele amazwe lawo asiphathe kuhle amazwe angaphandle ukuze bona abantu abangaphandle bengabi ngabantu abazabe bephangelele ukuthi engathi umumo weZimbabwe lo njengalo abantu bona bona banjani amazwe anjengalana akusebenzise njalo njengakhona okwabakwenzayo ekutheni bafake ama-sanctions ukuthi bayehlulekise uhulumende weZimbabwe. Ngokunjalo umumo oza kuba khona ngokuhamba kwezikhathi alibe nguquko esibakhona kuhamba kusiphambili asento engayenziwa nje into ezathatha isikhathi siyakunanzelela ukuthi lathi ama-sanctions anaazasuswa ngokuhamba kwezikhathi.
Kodwa ama-sanctions kumbe izijeziso elikhala ngazo baba Gawule kuthiwa zafakelwa iziphathamandla zezanu PF ezini lutshwana nje.
Baba Nkomo, ngithanda ukuthi ungakukholwa khonoko nawe unje njengomuntu weZimbabwe ubekwazi ukuthi i-IMF dina ayisincedisi ngitsho okhonoko kufata lama imihlanganiso ngathi amaqamaumhlaba aisayo alawulwa ngo-America lamanye abalamandla ayiwo abasizondayo abasiniki ncedo ngitsho ukusincedisa kodwa sibonile ngesikhathi se-inclusive government laphana ngenxa yokuthi wakulabanye abantu ababathakazelayo bachipa ini siba ngedisa lapha nalaphana ayisikho khonoko Nkomo. Ama-sanctions lana akhona Nkomo ayalimaza even umama lwana wabuyayo lwana urapotiwa lwana wabuyayo o-United Nations watsho njalo wathi lokho umumo lwana usafisa the ordinary man in the street awusafishi umuntu otagetwe yiwo ama-sanctions but umuntu makhazi ozihluphekelayo nguyo ohlukunyezwa ngama-sanctions.
Bakhona abathi ile saba ukunqotsha njengezanu PF ngoba abantu abanengi abaphandle kwelizwe basuka bebalekela umbuso wezanu PF.
Eredweni yakho yanguze u-interview amadoda asisekela kakhulu izanu PF ase-America abo-Britain abo-South Africa ngaphandle kwelizwe abasisekelayo sibili okuzwayo athi kamunyane okudingiselayo ukuthi ngabe kunjalo asilabo ngitsho loyedwa. Izanu PF abantu abantu bakunangala isozitha zezanu PF kodwa abantu abakhona amazwe nalawa akiwo ayiwo athengisa ukuthi ayizitha kithi thina njengelizwe leZimbabwe. So ngako singabathemba njani bonaba abantu njengoba kuyabe kuvotelwa kuwona lawo mazwe.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF. Ikansile yakobulawayo isiguqule indlela ebhadalisa ngayo abantu abapaka izimota enzikini yedolobho kulandela ukukhonona kwabahlali. Phansi komthetho obukhona, umuntu ubehlawuliswa idola leMelika elilodwa engapaka okwehola elilodwa endaweni ehleliweyo iParking Bay. Ubethi engasuka lapho lanxa ihola lingakeneli ayebhaka kwenye indawo ahlawuliswe elinye njalo idola leMelika okuyinto ebisolwa kakhulu ngabanengi. Kodwa kumbiko ewethule namuhla ikhansili yazise ukuthi phansi komthetho omutsha umuntu engapaka endaweni thize ahlawule lelo dola usesenelisa ukusuka njalo ayepaka kwenye indawo elokhe esebenzisa intshintshi nxa ihola lingakeneli. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yabahlali iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi inguquko le ayitsho lutho. UDube uthi bafuna umasipala abhatalise abapaka izimota idola kumbe amadola amabili emelika ngelanga hatshi ngehola njengalokho okwenzakalayo.
Asitsho ukuthi sesinqobile sesithole sakudinga ngoba thina esikukhalelayo yukuthi iBulawayo sesikhathi nge-23 babuye le ndlela ezakuthi ukuthi abantu bangabashe ukupaka edrobhi ngoba sesimandela edrobhini ekuthi sesekakulamo okutshengisela ukuthi abantu intengo leyo dola sikhawa imzima ebantu kodwa esikufunayo ukuthi intengo leyo mhlawumbe yehlishwe kwenzela ukuthi lalaba abasebenzele edolobheni ngenelisi ukupaka izimota zokhathesi umuntu uyasebenza 8 hours sosomele kuphaa nge-$8 ngoba kuzakathi kafake 1 pound phambi kwe-shopyard phambi kwalapha sebetrabola sokuzamthatha $8 per day ngakho khakakuleta oyoa nge-8 days sesehlale imali ibhode enene kakhulu. So khona kuyala sesisifa ukuthi i-city council kayipheli nge-23 ezakwenza ukuthi abantu babe-encourage ukuthi babuye bazopaka ngokuningi bawo-23 ithe yona
Umasipala yena uthi laye uzama ukuthi athole imali zokuqhuba inhlelo. Ngokunjalo nxa ethe wehlisa imali yeparking yaya lapho elifuna khona libona ngani engayithola yini inzuzo?
Inzuzo zabeyithola kakhulu okuyisikhathi ngoba kadesifananzela abathengi baphaka izimoto ezitateni lapho ngakhonakwenzaikanilalahlekelwe imali enene kufana nokuthi na kule bhizinisi yakho ungadlulisa uluntu abaleoalwehlisa abantu babo abazokuthenga ngokunene so through ama-volume ngathi inumber ezinye imali yakho leyangadiyifuna ukuyithola. So xa kuyukuthi 7200 bays ezikhona koKawayo kuba kuhle ukuthi wonke banama-bays abe fully occupied khona kuyana kuzenza ukuthi usikansili arealize imali yakhe bathole imali ten-three nathole imali yakhe kodwa kathesi okwenzakalayo abantu bathi idolobho lingelamuntu akula zimoto edolobheni ihlekana singathi ukuthi engakule 1-8 kumbe 1-6 yezimoto ezikhona ihlekana ekuqani kakhulu khona kwenza ukuthi imali ethini bathi ngicabanga ukuthi angayithola abasebenzi angayitholanga kodwa-ke bangaaisiintezi udola lo-$3 yimthengeisemshiphayo kunaba ngaphumali yaziisa kodwa ezeza encourage abantu babuye lezimota bazobaka kodwa-ke paka bekwazi bayagadani. So yikho esikuthi encourage nazo kudana sela siyabonga ukuthi bazibile amazisati kakhulu ukuthi umuntu angazakuqhilwa ngoba umuntu besikepha efaka five-ini ophethombini kodwa athatha imali ye-1 hour siyabonga ukuthi la ma-councillors wabonile kukhuluma kokukhansilising yabayisapoti imbono yezakhamizi futhi baphinde bakusapote khona kwenzela ukuthi idolobho libe smart idolobho libe sini idolobho lesimali.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iConsumer Council of Zimbabwe ithi imali esidingwa ngumdeni olabantu abayisithupha ngenyanga isiyehlile ngenxa yokuwa kwentengo yamafutha ephethulo. Imali le yehle ngamadola eZimbabwe edlula inkulungwane eziyisikhombisa lamashumi amathathu 7,000 ngeviki edluleyo. Isiphathamandla seConsumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland umnumzana Comfort Muchekeza uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Enze lakho kuyathabisa ukuthi into siyehlile but nxa kukhangelwa isilinganiso lesi ifamily of six seyenelisa ukuthenga just an extra loaf of bread. Lapha ngizama ukuthi ngichasise libona ukuthi yebo kuyehlile but akuyehlanga ngendlela sasikhangelela ngayo. Isikhathi esinenge intengo yamafutha ingakhwela, into zonke ziyavuka sezikhwele khonapho khonapho and across ama-sectors wonke. And i-percentage ezikhwela ngayo is by far indlela eziyehle ngayo khathesi. So njengehlanganiso emelela abathengi sithi yebo iyehlile, but ukuyehla lokhu ngesikhiwa singathi ku-insignificant. Sikhuthaza abamabhizimisi ukuthi babekwazi ukuthi umthengi lowo nguyenza ukuthi bona babe khona. Nxa kungela consumer akula provider of service, akula provider of goods. So kube le ndlela yokubona ukuthi ukomo le esengwayo bethatha uchako kuyo bayayisenga ngendlela yokuthi bazaqhubeka beyisenga even ilanga elilandelayo, kungabe ukuthi siyahle siyisihlenge namhla ihle ife.
Baningi yini osomabhizinisi abangafuni ukwehlisa intengo yempahla kumbe ukuthi ihlale injalo, bayiphula yini umthetho kumbe labo intengo yokuwoda impahla iyabadulela?
Lizananzelela ukuthi lapha eZimbabwe asilawo umthetho we-price control. Sake saba lawo umthetho lo 2007-2008, kwafakwa i-price control act, izinto sezitshelwa ukuthi lokhu kuthengiswe ngemali leyi. But ngesikhathi sakhona sa-experiensa uswelakala kwempahla amastolo wonke, kwasala kungela lutho ngitsho ngitsho. So kathesi uhulumende azangafake umthetho we-price control. Kulama-social contracts okuvumelana phakathi kwama-service providers, ama-manufacturers, lama-consumers. Lokhu they are not price control, but indlela zokuthi sikhulumisane sibonisane ukuthi intengo ingaba lapha, sibe ngesikhiwa bathi i-win-win situation. So laba abayala ukuyehlisa intengo abalacala, but bayawonela ama-consumers yabo, bayaziwonela bona labo ku-business yabo. Sisikhathi esiningi sitshela ama-businessmen ukuthi bengakwazi ukuthi i-consumer comes first before umthetho, kungaba lo competitor uzavala ibhizinisi yakho. So sikhuthaza abamabhizinisi ukuthi ababe lobungani obuhle lama-consumers. Uhulumende sikhuluma la esikhathi esinenge siyabonisana, bayabuya bebuza ukuthi sibona njani sibanike. Into esikhuluma esikhathi esinenge ukuthi ihulumende ayimendele imthetho or even ukukhriyeta eyinye, iza khriyeta ukuthi ibhizinisi kube le environment enhle ukuthi abantu bayenze amabhizinisi. Environment ingaba enhle kuyenza ukuthi amabhizinisi bakompite. Once singabala amabhizinisi akompithayo, bona ngokwabo they will regulate, bayaziregulate ama-price azabonakala yehla.
Umnumzana Comfort Muchekeza isiphathamandla sogatsha olulwela amalungelo abathengi olwe-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalemibhobho engekho emthethweni kumele bayihambise emapholiseni, njalo uthi kabasoze babotshwe kumbe babuzisiswe ngokuthi bazithola njani lezi zikhali. Lokhu kwaziswe isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi izolo. Unyathi uthe laba lemibhobho eyangeniswa elizweni ngudlu ivela kwamanye amazwe kumele bayilethe. Inyathelo leli liza ngesikhathi izehlakalo zobugebengu obenziwa izigilamkhuba ezihlome ngemibhobho zisanda elizweni. Sixoxele ngcwethi yehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Amanyathelo okuzama ukuthi kubuthwe izikhali ezisezandleni zezigebengu aqondile. Siya kubona kusenzeka kwamazwe ahlukahlukeneyo ukuthi uhulumende baphe lokho kuthiwa yi-amnesty ukuxolela abantu abangabele izikhali ezingekho emthethweni ukuze bazihambise kuhulumende. Ngakho-ke la amanyathela aqondile ukuthi abe khona. Benze khona lokho abakwenzayo ngokuba siyananzelela ukuthi kwandile kulamalanga ukubanjwa kwenkunzi, kubanjwa ogogo labokhulu, abantwana abancane, izitolo, kubanjwa imizi, kubanjwa amabhenki, kubanjwa zonke nje indawo lezi lapho okutholakala khona imali, uyathola sekulokufa kumbe sekubanjwa inkunzi. Ngakho ke izikhali lezo zimele zisuke ebantwini abanjalo.
Ubona iphuma ngobunengi limpopo yini Ncube, ngitsho lezigebengu ezibamba inkunzi zisiza phambili ziyihambisa emapholiseni?
Angiboni ukuthi kuzaphumelela lokhu uhulumende akuzamayo. Izigebengu ezivele zisebenzisa izikhali ukubamba inkunzi ngeke nje zivuke sezihambisa izikhali kuhulumende, ngokuba abantu ababamba inkunzi ngabantu abazinikele ukuqhubeka bephila yona leyo mpilo. Izizathu zabo zinenginengi kakhulu ezenza ukuthi baphile yona leyo mpilo. Akulula ukuthi basuke bahambise izikhali lezi. Siyazi kubone kuzanywa kwamanye amazwe, yebo kahamba abanye bayahambisa izikhali, kodwa izigebengu zona ngokwazo hhayi ziyazigcina izikhali ziqhubeke zizisebenzisa. Ngakho-ke kangiboni ukuthi kuzaphumelela lokho abakuzamayo ukuthi abantu bahambise izikhali kuhulumende.
Ikhona kuyini okungenziwa Ncube ukuze kuqedwe udubo lobugebengu, udubo lwemibhobho esigcwele ebantwini?
Izizathu zokuthi abantu babe lezikhali ezingekho emthethweni ziningi. Amabhoda ayavuza, imingcele iyavuza, izikhali ziyasuka eSouth Africa zisuke kwamakhelwane zingene elizweni, ezinye zivela kubo Mozambique, ezinye ziphuma ezinkambeni emasotheni lasemapholiseni labanye abavunyelwe ukuba lezikhali elizweni. Kanti ke ukusetshenziswa kwazo kuhambisana lendlala esiyibonayo, abantu bengaholi, abantu bengela kudla, abantu bengela school fees, bengela rent. Ngakho ke ubona sekubanjwa kakhulu inkunzi. Ngakho ke unqanda lokhu kuyikuvimbela ukuthi izikhali ziphume emasotheni lasemapholiseni, izikhali zingene elizweni. Kanti ke njalo kuyukuthi abantu bangabi lesizathu sokuba lalezo zikhali lokuzisebenzisa ngaleyo naleyo ndlela abazisebenzisa ngayo.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla, isixoxa lomnumzana Den Moyo ohlala eMelika, njalo siphatha udaba lokuvunyelwa kwezizalwane zakwele Kenya ukuvota zisemazweni achiyeneyo. Umoyo uthi lokhu kumele kuvunyelwe laseZimbabwe.
Unobhala obona ngezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Anthony Blinken uthi
Baba Dube, siyakuthokozelela kakhulu esikubonile, esikubone kusenziwa ngama-Kenyans ekuvumeleni kwabo ukuthi izizalwane zabo ezingaphandle zibe lelungelo lazo lokuvota. Sibonile bevota ku-embassy yeKenya. Into ejabulisa kakhulu le kuyatshengisa ukuthi amanye amazwe e-Africa ase-progressive ayakwazi ukuthi izizalwane zabo ngama-citizens noma zingekho elizweni zingaphandle, okusalayo inkaba zazo ziselizweni lakibo, njengoba lathi inkaba zethu ziselizweni laseZimbabwe njengama-Zimbabwean citizens. Kuyatshengisa njalo futhi ukuthi iKenya iya-respecta i-constitution yayo, ngoba i-constitution yayo iyavumela ukuthi izizalwane zazo zayo zivote noma zingaphandle.
Okwenzakala kwele Kenya ubona ngazani kungenzakala yini eZimbabwe?
Njengoba ngisho i-constitution yeZimbabwe layo iyakuvumela ukubana izizalwane zayo zivote zingaphandle. So kusho ukuthi lana okuhluphayo nguhulumende ongafuniyo ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezingaphandle zivote. Sike saba lemhlangano eminingi lenkokheli zelizwe leZimbabwe ngo-2019 sahlangana lo President Edi Mnangagwa eNew York. Sayixazulula udaba lona lolu olokuthi sikhala ngokuthi sifuna ukuvota ngo-2023 wathembisa u-president Mnangagwa ukuthi hayi ngo-2023 ngempela uvumelana lathi ilungelo lethu lokuvota lizolungisa ukwenzela ukuthi sikwazi ukuvota.
Ye, eZimbabwe babamoyo kwehlulane mvele ukuthi kwenziwe wonke khonoko.
Nanku-ke manje u-2023 usesondele, ama-elections ayeza. Yeah, asikezwa lutho ngodaba lokuthi sizoqala nini even ukuregister ama-members amaZimbabweans angaphandle. So siyazi ukuthi ngelinye ilithuba eselilahlekile leli, ngoba angiboni ukuthi ngokuhamba kwesikhathi esokwenzakele bangakhona ukuthi bafeze izithembiso zabo zokuthi sizokwazi ukuvota ngo-2023. So ngezinye indlela ngamafitshane umongameli Mnangagwa ngumuntu ongathembakaliyo, ngumuntu ongelaqiniso, ngumuntu ongeke uze umthembe ukuthi into akutshela yona yiyo azoyenza. Yibo laba abantu aba-indicator left kodwa bajike right. Thina njengezizalwane zeZimbabwe sizoqhubeka sikhankasa ngodaba lwethu lolu lokufuna ukuvota, ngoba lilungelo lethu, i-constitution yethu iyakuvumela lokho. So mina ngithi kwabakithi, kwabantu bakithi, lingalahli ithemba, kuzolunga. Ngoba ekugcineni iZimbabwe kumele i-understand ukuthi sesiphila ku-global village manje, and amaZimbabweans angaphandle aya-contribute kakhulu kumnotho weZimbabwe, ngoba singathi i-third of i-GDP yeZimbabwe izimali ezibuya ngaphandle, ama-remittances abantu bethumela izimali ekhaya. IZimbabwe mayifuna ukuthi ithuthuke kube lempumelelo, umkhonomi ukhule, kube lemisebenzi, kumele ikwazi ukuthi izizalwane zayo ezingaphandle zinikezwe ilungelo lokuvota, ukwenzela ukuthi lazo zibe legunya lokufuna ukuncedisa ekwakheni isizwe sakibo.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxela eseWashington DC. Oyengu nkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa ube semthethwandaba njalo namuhla, lapho alethwe khona enkantolo efuqwa nge-wheelchair ngemva kokwaliswa kwe-ambulensi yakhe ukungena emthethwandaba. UGainer Kumede weStudio 7 uxoxele eqwetha likaMbayiwa unkosikazi Beatrice Mthethwa.
Well, I mean, firstly, the idea yokuthi umuntu ogula njengoMary should be arrested and put in custody and placed before a magistrate. Every condition where she can't come to court. And umama lo ubu physical pain, ubu psychological pain, ngoba abantu bakhe kababoni. Ngazifaka ezicathulweni zakhe ukuthi, honestly, a woman who has not seen her kids for 32 months, now she must be arrested because we are cool. Like when you have a master court, what sort of justice is this? We are supposed to be. Am I a facilitator of this injustice by being part of it? Which was even the meaning. She was sure. You justice any part of ego one time for sure. Na manje I'm still very pained by this whole nonsense.
Manje walisiwe batheka qhubeka lokho ebuya e-court engumuntu ogulayo. Uza njani okwanamhla?
Uyazi wake waba ku-hospital ngelinye ilanga wangabuyi, kwathiwa kabuyi noma egula noma enjani kabuye, sagcina sesihambele e-ambulance. Besa omagistrate bahamba bamurimanda khona eku-ambulance. Kukodwa nje kona lokho is something I haven't seen. I've been a lawyer for 41 years.
Siyabonga unkosikazi Beatrice Mthethwa, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kwanele yimi untungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.